Silisheka ana nginga kamba kakhulu uMichael Ndiweni lo mlungisi dube kade sisebenza sonke ukuthi sincedise abantwana bakithi ikakhulu eMatabeleland abangenelisiyo ukuthi bebhalise ikakhulu kuhlelo lokuthi abantu bangene ezibhedlela basebenzi bezengonesi. So sincedisile sibili sincedise abantwana abangafika 150 throughout iMatabeleland yonke. Iningi ikakhulu of course sebengabantwana bakoBulawayo kulandela eMatabeleland South kwasofuka labathathu abavelele ngaseNigeria eSlovela eJombe leLwagwelo. Iningi labo besibancedisa ukuthi bethole i-inthanethi ukuthi baregiste ukuze beyenelise ukuthi behambe bekuba ngamanesi. Kwasokusithi abangu-23 bangikhona kwasokuthiwa kababuye kuma-interview eHarare lalo babona bebekade bebhalise izibhedlela ezikithi ngale eMatabeleland. Sasesithi hhayi akwenza ukuthi bengayi lalo babehanise izibhedlela ezikhatshana. Sadinga ama-resources abafowethu basekela abanye basemazweni babadingela izimoto babadingela izindlu zokulala sahamba nabo. Yikho-ke nami bembaphelekezele njengomuntu kade vela koBulawayo ngishone nabo namuhla eHarare sikhona ngale sibhedlela seParrenyatwa. Ukuhle kakhulu.
Bakhona yini akade bengela ngitsho yona imali okutsho ukuthi bebengagcina bengayihambanga eHarare?
Bakhona okunye akade bengela ngitsho yona imali yokuthi bebengeke benelise abakade besemakhaya ezindaweni especially ngaseplumtree kade bekhona sibili abambalwa emakhaya aseplumtree khona le akade bengelayo imali yokuthi benelise ukuthi bezu bezofika eHarare labanye ade bekoBulawayo. Kodwa engikuthabeleyo nabazali bakithi ukuthi abakade benayo imali baphumele egcekeni bathi hayi mina ningahamba layo umntanami kodwa esikhwameni ngizafaka. Akusazange kube lobugovu bokuthi njengobana kule mali ebuyile ivela phandle abantwana bayiqwabelane ngokulingana. Abadala bavumile ukuthi laba bangela lathi ababonti bale nduku behambe. Ngingathi ku-23 ebembuye nazo ngapha sincedise abangafika 14 nge-transport kodwa hhayi ekudleni bebesidla bonke sihamba sibathengela lapha de sihamba khona. Abanye bebengela ngitsho sibili imali especially endaweni eziyabo Plumtree ngale ngiphinde njalo ngoba kukhatshana plazi nxa kuyi-holiday kunje abantu bebuyile bevele eGoli ukuhamba kusuka kudure kakhulu kodwa sibancedisile sibili babuye eHarare.
Manje ungathini wena khona okukwenzakeleyo kutshengisani kakhulu nxa sikhangele udaba lwe-devolution lokuthi into ezinje akwenzakali na ukuthi zenzakalele lapho abantu ababehlala khona?
Khona vele akulunganga ukuthi akula ngitsho leyo i-province yeZimbabwe engelayo isikolo lapho kufundelwa khona ukuba ngunesi. Ezinye amanye ama-provinces abe lazo zize zibe ntathu zen lezo zikolo. Ngingakhangela i-province yangakithi lapho enzela khona iMatabeleland South kukhona iGwanda kukhona iMakhisa kukhona iBrunaberg lapho abantu abangafundela khona ukuba ngunesi. Kodwa bonke bona abantu bethu abahambe be-eHarare ngaphansi kohlelo lwe-devolution lokhu kuyikuncindezela amalungelo abantu ukuthi nga abantu bayahamba beyenziwa lawo ma-interview ezindaweni eziseduzane lasemakhaya abo. Yikho esiyabe sikufisa thina nxa sisiya phambili and siqeda uhlelo lolu siza kuyohlala phansi lohulumende sithi hayi nansi into eyenzakeleyo izimali ezisetshenziswe ngabantu ukuthi babuye lapha ngezingaka ngoba sinakho siwubhalile phansi konke alikuboni kodwa ukuthi uyahlukumeza umphakathi njengohulumende nxa abantu bezabuhlukana lezinto ezingaka abantu besiya ku-interview kuphela.